iqiniso elikhona ukuthi ubunzima buyatholakala indawo zonke. Lapho okuhlala khona abantu ubunzima bukhona. Nxa sikhangela indaba zokuthenga ema-shops, ama-rates yiwo aphambanisa abantu kakhulu ukuthi idola 1 le-America ngagcina kulizwa liku-17 kathesi ngezwa ukuthi liku-24. So somebody olesalary yokuthi isindexini enziki uyathenga ama-items izinto ezingakhi. Sikhangelela ukuthi ama-price angkona cooking oil uyayithola ku-$5. Leziki kusho ukuthi yabesekuyimalini. Ungathenga izinto ezingane ezingayenelisa ukuthi imuli yakho yenelise ukuceda inyanga isebenzisa.
Ukudla okwabelwa abalambayo kuyatholakala khona ngapho yini, njalo kuyini kahle kahle okuphiwa abantu?
Uzamile uhulumende ukunika abantu umumbu. I think indawo zonke ingathi njenge-district yewange ngifuna ukuvuma ukuthi abantu banikwa ukudla. Ukudla abakunikwe lokhu ngumumbu, but anti uyabona linganikwa umumbu kuya kungaphelelanga. Abantu abalamali yokugayisa, abantu abalamali yokuthenga isishebo, abantu abalamali yokuthenga amafutha bakunikwa, but kwakunganikwa umuntu wonke. Sasikhangelele ukuthi uhulumende njengoba indlala enkulu kangaka enike umuntu wonke, ukuthi lowo ngutisha, leli lipolisa, indlala yangkhona okwakathesi lobunzima esilawo njengabantu, I think umuntu wonke kade umele ukuthi ethole bebanike okutshiyeneyo. Ukuthi abantu bemele i-3 months, I think kuyabe kunzima ngenxa yokuthi abanye abantu bayazistwala emini baphinde badle ukuthi emini nantambama. So akusoze kuthatha isikhathi eside abantu besebenzisa umumbu nalowo abawunikwayo, but uhulumende wazama kakhulu. Njengokubona kwami ewodini yami, hayi, ingathi i-household yakwanisa ukuthi ithole something ingakwazi kwezinye indawo.